Ngiyalamukela kuhlelo ofuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi.
Sithangane bazalwane sowetha leka enkosini. Njengoba nje sike sakhuluma ngokuqamuka komnyaka, silokho siphakathi kwayo inyanga yokuqala le. Labo kwaphiwa khona iziqondiso kuMose lo-Aaron eGibhithe njengoba sibalile kuleya iviki ku-Exodus 12 verse 1 kusiya ku 5. Namhlanje ke ngithanda ukubana ke sikhangele uverse 5. Iwundlu malingabi nasici libe ngeliduna libe nomnyaka munye nilithathe ezimvini noma ezimbuzini. Siyazi ukubana izikhathi eziningi nxa umnyaka uthwasa abantu abaningi bayazinikela ukubana umnyaka uqhubeka uze uye emaphethelweni, baza kwenza lokhu lalokhu lalokhu lalokhu. Kuhle ke lokho ngobana uyabe ulethemba ukubana umnikazi wempilo uyabe ukugcinile. Ungazake uphonge ukuthi uphilela umzuzu nalowo, uyabe lawe ulethemba lokuthi uNkulunkulu uzakugcina ukuze kufezeke amaphupho akho. Into enhle leyo ngenye indlela kuyabe kuyikukholwa ukuthi ukhona obambe impilo yakho oza kulondoloza lowo mnyaka usukela enyangeni yokuqala kuze kuyofika enyangeni yokugcina. Kodwa-ke lapha-ke into engifuna siyikhangele yindaba yokuthi iwundlu malingabi nasici, kungaze kwaba lento eyisikhubekiso kulokho ofuna ukukwenza. Uqalisa ngenyanga yokuqala yomnyaka. Nxa mina ngibala indaba le, yebo ngiyayibona kimi yedlula ngale kwamawundlu ezimvu lembuzi. Indaba engiyibonayo lapha yikuthi ingabe yini oyenzayo yenze ibe yinto entsha. Njengoba umnyaka wedlule, ziningi izinto ezinzakeleyo, kuningi esikubonileyo, okunye kwakhona kusingcolisile. Yikho ke uNkulunkulu uthi nxa umnyaka uqalisa, kasiqaliseni ngezinto ezingenasici ezinanzelela ukubana impilo zethu kumele zizame ukuhlala zinezihlambulukileyo phambi kukaNkulunkulu nabantu. Into ezedluleyo kazedlule, lobubi bazo lezi ezimbi lokonakala kwazo siyabazi ngamunye ngamunye lapha esona khona thina njengabantu, njengemuli, njengomphakathi, njengesizwe lapha esona khona. UNkulunkulu uthi qalisa ke umnyaka, uyasinika ithuba elinye ukuthi thina esaphilayo kasiqalise nini umnyaka ngezinto ezingelasici. Nxa zikhona izinto ezenzakala sivumene ukubana zenzakala, kazisale khona le ku-2021, ku-2022 kazale abantu abafuna izinto ezingelasici. Nxa ukade ugijima lezinto eziphambanisa impilo yakho leyabanye, zichiye emuva. Ngesilungu bathi start on a new page, kwenzela ukuthi nxa lumnyaka u-2022 uqhubeka usiya phambili ubonakala ukuthi ngiqalise kuhle. Ngokuba umuntu enyama kungenzakala ukuthi uphambanise, kodwa zama ukuthi uqalise umnyaka ngezenzo langemikhumbulo engenasici. Guqula inhliziyo yakho ikwenze ube ngumuntu ongcono kulabo ohlala labo, njengoba uthi undlali njengoba ngabemuli kanye labo emphakathini. Asikhuleke uNkulunkulu, busisa inhliziyo zethu, sikhohlwe ngokwedlule ngoba uyasixolela wena. Sikhangele phambili, siqalise umnyaka singelasici.
Kuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamile inkomo.